Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 6 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ivandla lesi lithi lanxa lisekela ukutshengisela ukuqoqwa kusasa emngceleni weBait Bridge ayisilo elikhokhela lumbuthano.
Aziyo ningxenye yabo kodwa ke siyaseka nje uyabona kunalento esibizwa ukuthi ama popcorn demonstrations.
Umholi weCCC umnumzana Nelson Chamisa obesegwanda izolo usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu elokuxotshisa amalunga edale leparlamente lamakansila.
President Chamisa ukhulume ngakho kakhulu wakuhleka nje wathi abantu akube yinto abayichaya indiva ngoba akula muntu olengqondo ezikwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu okukhulunywa nguChabangu kuliqiniso.
Kodwa yena umnumzana Sengezo Chabangu uthi kabuyele emuva ngenyathelo lakhe lokuxotsha athi babuyisela ibandla le-CCC emuva.
Lokho kuphonguthwa kusemahlangeni umuntu uyakhuluma aqanse phezu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma imfihlo kumbe usukhuluma iqiniso uyimember nxa ukhuluma amanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla lesi lithi lanxa liseka ukutshengisela ukuqoqwa kusasa emngceleni weBait Bridge ayisilo elikhokhela lumbuthano. Kulexuku lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eliqoqwa ukutshengisela lokhu lisithi lifuna ele South Africa lomhlaba jikelele ubekwazi ukuthi ukhetho lwenziwe ngenyanga kaNcwabakazi eZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo okwenza kubaluleke ukuba luqutshwe kakutsha lolukhetho. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa umnumzana Trust Ndlovu.
Ukubhikisha sizokwenza ngomgqibelo engiwaziyo yilokho okuse-KZN lapho ke amalunga wethu njengama-citizen njengezizalwane zaseZimbabwe sizophatheka ke singene emgwaqweni bese ziyo nikela isiphathamandla sakhona ngale abambiza ukuthi u-premier wase-KZN. Lesiphathamandla mhlawumbe sizothumela abantu abazowamukela i-petition. Lokho ke abamalunga wethu iningi lawo under Zimbabwean community bazoba bekhona. Siyaqhuqhuzela vele ukuthi kubhikishwe sizobe vele siyothula ke izikhalazo zethu.
Sizwa kuthiwa lina liyaba liphatheka komunye umcimbi wokutshengisela. Ungasitshela ukuthi lina lizatshengisela na eBait Bridge njalo nini? Usiphe njalo le njongo yenu.
Msakazi sizoba nakho ukubhikisha eborder kodwa hayi ngomgqibelo. Lo laba sengomgqibelo hayi asiyona ingxenye yabo kodwa ke siyaseka nje uyabona kunalento esibiza ukuthi ama popcorn demonstrations. Abantu bayavumeleka ukuthi wona uma bathola imvumo eziphathamandla kuziphathamandla zala eMzansi babe babhikisha kodwa hayi thina azanga sibe ingxenye yalokho. Siyasupporta nje uma kungaphumela siyafisela impela nje ukuthi baphumelele kuloko kwakwenza ngomgqibelo. Kodwa ke sikuhlelile thina esihambisana lakho yilokho okuzokwenzeka mhla ka 26 October. Lapho ke hayi sobe sikhona sibhikisha impela sibhateka sitshengisela. Injongo yethu ukuthi nje sibonise sitshengisele uhulumeni wakhona la eMzansi ukuthi khona asiphathekanga kahle ngaloko kwenza kele ngohlelo lwaseZimbabwe. Sizowa futhi nokunye ukubhikisha mhla ka 21 October Union Building. Lapho ke sizokwethula futhi izikhalazo zethu kumangameli noma ke umuntu ozobeyamele umangameli uRamaphosa. Injongo futhi lapho ke sifuna ukuthi sitshengisele phela ukukhathazeka nokuhlukumezeka esiyikho nga kwetu la Zimbabwe. Siti tinai wabura maposa. Jumwa upizi ukanyo ngati usapotana na lo baba lo osifakile mbusuini uenzuguti kushuguti ukonge loko kweza gala yungale kwa kuchabulisa. Kuma kuchabulisa pela. Hiko pela kwenzuguti abantu babaleke babuye kule lizwe. Upinde futhi ngapa wateli ndugu. Washa pambili, washa emuva. Konge loko siti tinai Ramaphosa ungabe kanjani uhambisane ne nomphumela noma ne observation enziwe isadic ngwayiko esikwaziyo sonke ukuthi umphumela waseZimbabwe uhamba ngokhetho lwaseZimbabwe uhamba ngendlela njalo sizobe sikhuluma ke ngekhalazo zethu.
Hello ke ngumnumzana Trust and Love umgcini isihlalo webandla lesCCC kwele South Africa ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseJohannesburg. Umholi weCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele waleli bandla elokubhalela iparlamente incwadi yokuthi lixotshe amanye amalunga e-CCC kuleli dale lase amakhansil asuswe ezikhundleni zawo. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Chabangu kala amandla okwenza lokhu ngoba engasolunga labo kodwa yena uthi bayazikhohlisa. Isiphathamandla sebandla le-CCC eMathepelelen South umnumzana Ntando Ndlela utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi umnumzana Chamisa ukhulume amazwi la izolo eGwanda lapho atshele abalandeli bakhe ukuthi udaba lwempumela yokhetho lapho athi wanqoba khona alukagqitshwa.
Ngempela oluthintile udaba olusemlonyeni wabantu abaningi, udaba olumangalisayo, udaba oluyangisayo oluka mnumzana uSengezo Chabangu oselilunga leZanu PF leFAS ngokusebenza kwakhe. So uPresident uChamisa ukhulume ngakho kakhulu, wakuhleka nje wathi abantu akube into abayichaya indiva ngoba akula muntu olengqondo ezikwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu okukhuluya ngoChabangu kuliqiniso ukuthi athini userecola kumbe usexotsha amalunga edale leparlamente yameli athize yameli iTCCC lamacouncillors athize. So uChamisa upresident ukhuthaze abantu laba abakhethwa izakhamizi abakhethwa izizala zalapha eZimbabwe ukuba ziqhubeke besiya eparlamente besiya ekhansilini besiya kwenza umsebenzi abawukhethelwe ngabantu bachiyane lomdlalo umdlalo nyana lo owenziwa nguChabangu. UPresident uNelson Chamisa ubelande ukuthi azobonga abantu balapha eMadeben South ngokuvota bevotela inguquko njalo ebaqinisa ebanika ithemba ukuthi ukuvota kwabo umsebenzi wabo wenzayo awusoze ubeze impumela yokhetho lwabo iyeza. So kungenzakala ukuthi labo abaphethe iparlamente uSpeaker of Parliament lo minister we local government ubone sebevumelane lokwenza kwaSengezo. Sengezo uvele asomuntu olilunga le-CCC ngoba siyazi sonke ukuba iZanu PF ile njongo mbili sifiso sokuthi ithole into esithi 2/3 majority ukuze eParliament ukuze bazenzile umathanda. So into abayifisayo bafisa ukuthi bathathe umthetho bawuvuthuze benze ngendlela abafisa ngayo.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isiphathamandla sebandla le-CCC esigabeni seMathupelelen South. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi usithandekile uphinde waxoxa laye umnumzana Chabangu ukuze ukuthi sizwe ukuthi yena uthini ngalokhu okukhulunywa ngundlela.
Ngilusizi ukuthi umfo wethu uNtando usefanana lo muntu lwana oyabe kuthiwa hayi udle isidliso ufuna ukuhlanziswa. Uthi engadla inhliziyo ibe mnyama. Abadala babathi umuntu ngambone njalo liyamdingela izihlahla limhlanzise ukwenzela ukuthi alulame. Uyakhuluma abuye aziphendule yena yedwa ulamabhanqa uyakhamanda kanti nge ngibuze ukuthi yena ukuthi nxa esithu ngospokesperson wakhethwa ngapi. So umuntu onjalo umphendula usithini ezigwenxa yedwa esehluleka ukuhamba uyatatarika uchaywe isiyezi uchaywe isavunguzane kakwazi ukuthi kuyini okuzakwenzakala. Kanti abantu bengazihlupha ngempukane nxa kuyukuthi impukane nje phongu ukubhuza uyezihlupha ukhulume ngami. Lo president nxa esezekhuluma kutsho ukuthi kuyinto ayaziyo ukuthi khona iyaphila. Iberial Society ile constitution ilamalunga, i-tuck shop eranwa ngumuntu iyabe ile stock ubhala ukuthi lamhla kuthengiswe lokhu, kusasa kuyathengiswa lokhu, okushotileyo lokhu, uvula i-opening and closing of your stock. Pho lokho kuphongukuthiwa kusemahlangeni, umuntu uyakhuluma aqanse phezu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma infi sokumbu sukhuluma iqiniso uyimemba nxa ukhuluma amanga nxa uthembisa abantu ize then you become the darling ye leadership ngoba ukhuluma amanga. Ayisiyo ndlela esafundiswa ngayo esintwini. Lokhu into yabantu, into yabantu izagavenwa ngabantu, into yabantu izabuswa ngabantu, abantu yibo abaziyo. Hayi khona umuntu ozabuya akhulume abuye azicakezele azigidele liphume idlozi azikhulumele kuyazila asikwazi. Nxa becabanga ukuthi indaba le incane ngaba belokhu becontinua beqhubeka bekhuluma beyengana bazawubona umvuzo wakhona. Ama-names ukuthi bazasikhola basibize ngamabizo vele sikujayele. Akusitshintshi lutho, ungeke ulivale iqiniso liyaphuma kuphela.
Lo ke ngumnumzana Singezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC. Kunjalo nje ukuze sihlazike lolu daba usithandekile uxoxe lo mnumzana Witness Dube owayeyisikhulumeli sebandla le-MDCT elake labangela ukuxotshwa kwamanye amalunga ebandla le-MDC Alliance ephalamende kodwa ukakathesi osekubandla le-ZANU-PF.
Wabuchaba ngumaziyo kwesikhathi eside sako-opposition kusizofika ngesikhathi se-Congress ka-2011 e-MDC wayesenguye u-chairman we-province yamaDebeleland North. Ngakho labo abathi kabamazi kuyaveza nje sobala ukuthi bona yibo abangazi lutho abade bengekho ku-politics. Ubabuchaba ngokumazi kwami ngumuntu lwana okuthi nxa ekholelwa ulutho uyasukuma enze konke okusemandleni akhe ukuze lokho akubone kusenzakala kuthengwe ngabanengi. Uyaqoqa abantu, waqalisa engumqoqi we-province waba ngu-chairman we-youth. Ungumuntu othanda ukuqoqa nje abantu okutshengisela ukuthi into yakhe yena libone yenze nje kutsho ukuthi vele iqoqiwe ilabantu ngomva kwayo. Abantu be-CCC kumele bazinuke amakhwapha babone ukuthi izinto kazimanga kuhle lapho abakhona. Ungabona uchaba ngesephume sesenze nje isikhathi esiningi uyabe qedile phansi lapha ebantwini kungaba kungumlilo nje osulumathe yonke indawo okuthi laye uchamisa uzazibona usumgombolozele.
Siyabona ukuthi ubuko bandla le-MDCT elike lenza ama-recalls. Umnumzana Chabangu singathi ulezizathu eziqinileyo yini ezingafeza lokho?
Okukhona ukuthi babuchango leyo ncwadi seyibhalile and okukhona ukuthi kukhanya ulosekelo lwabantu bebandla le-CCC. Into zazivele zingayimelanga kuhle i-CCC kobulawayo okwenza ukuthi bagcine bengafaki amaphepha ngesikhathi. Ngeqiniso ngeqiniso babevele bengafanelanga ukuthi bavunyelwe ukuthi bangene njengama-candidates. Ikho libona behluleka lokufaka i-PR. Kuningi esikuzwayo okungasikho konoko kaChaba ngoba ningi asebekhulume ezindaweni eziningi mseke nje bekhuluma ukuthi hayi laba bantu abangenayo abe-CCC bobulawayo babevele bengasibo bebandla labo. Okuveza sobala ukuthi indlela yokuthi i-CCC ithi kayela constitution kayela structure kayelani yiwuqili lobutsotsi okade bungeke bama kuze kube naphakade ngoba eqinisweni bakhona ababe besenza izinqumo bodwa akula nkomo ezake zahlala emahlangeni kuyayazi ikhitshwe kwenze ukuthi kulinywe kwezwe konke kube le order
ubona kuwela ngaphi induku lokuxaxaxa la
bazakulwa for the next 5 years bangaze bathole futhi ama sithi next election babe lokho besilwa uchabangu into ayilwayo angabe lwela into yokuthi kumele kube lo lokubuswa kwebandla ele opposition ngendlela elandela isisekelo sebandla ngendlela elandela ama processes kodwa umnyama alawo ukuthi into engasoze yafaka yabakhona ku opposition ngoba vele abantu bakhona bazifunela amandla ukuthi bazincede bona umbona ephumelela entweni yakhe ngoba nxa lokho esukuzwayo esingaphandle bekhuluma bona abantu abasekele sisine ngilabo kukanye ukukhokhela buka babuchamisa sebebubonile njengoba sasibubonile thina sisakulisa lo mama ukhuphe ngo-2018 ingakachinje zonke into ze opposition sasivele sikubona ukuthi babuchamisa ubukhokheli akalabo i-opposition ayizange ibe lobukhokheli kusukela ngesikhathi kubhubha ubaba uTsvangira yili bhade likhona kukanti izanu PF siyabona ukuthi bakwanisa ukuthi bakhiphe owayekhokhela ubaba umgabe baqinisa ibandla labo esengikilo manje liqinile lilombono liyakhanya ukuthi liyangaphi so abantu baza kubona nje eZimbabwe ukuthi hayi opposition le ekhona kade esivela kula nje lento eyodwa ezafayaphuma bazachiya abantu bagcine bezivuyela konke kuruling party bencedisa ukuthi lizwe lakhiwe lisiyaphambili
lo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla leMDCT osekubandla leZANU PF obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi obe ngumgcini sihlalo weCommission yezenkohlakalo iZak unkosikazi Lois Matandamoyo usekhethwe kuba ngumchuchisi kahulumende uAttorney General. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi abathengisa izitaladeni eHarare lezinye izitolo abasamukeli idola leZimbabwe elingamachumi amahlanu i-$50 elomfanekiso kambuyane Handa ngoba amandla alo asewile okokuthi alisathengi lutho leli dola. Uma manje sengidedela emuva ngelithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Siyabonga siyalibingelela lonke siyalibingelela abalaleliyo labakhulumayo hayi siyakuzwisisa ngoba khona iqiniso elikhona ukuthi ukuthuka isikho kulungisa lutho kodwa kwesinye isikhathi kwebe usukhulumela empenduleni yenhliziyo yobuhlungu yalo okhulumayo ukuthi abeyokhuluma ngani uyaransa kube susithi uphendule kuhle kathi maybe wesikhathi uphendule kubi kodwa hayi siyakubonga ukuthi libe libacebisa abantu labo abakhuluma kubi hayi kuyabe kuwucaphuka lami ngicabuke sokumphulukile ngakhuluma kubi ngoba ungakhangela abantu bona bakhuluma into zabo ngani zirafu bona badla bodwa abanye abantu emhlabeni badubeka kwabezimbabwe bahlupheka lokho lokuqala ukugcina bona ngokudla kwasebengani bakhulumela umuntu wonke ukuthi wonke uzwa kuhle sebesingezwa kuhle thina siyasihluphekela sitholi lutho kubona babenefita something entweni yabona leyi thina singabenefita sesifela bona kurongo into lokhu yakho yikho sasiqine sesithi thina isibhedlela sengutyeni sikamsila bahambe bekwelatshwa nabekwelatshwa ukuze bengabe sibumanela thina manira sikufuni inqayisimo sirayithi wena dlana usithulele ungakulukurasela abanye abantu kuyawakhuba khona siyabonga kodwa ukusicebisa
kustudio 7 kanye labalaleli mina bengithi ngibuze lapha kuwo wona labo Khalipani Phugeni osenzo Chabangu nabanye nje bonke laba baningi uqaba umguni ukuthi ikati yaphelelaphi MDC yabo leyo ngoba i-TPC yafoma ngemva kokuba beyihlukumeza namhlanje sebebalekela lapho kunabantu khona yiwa basebehlaziya ukuthi hey triple sing abiyenze isubo sebekhoshiwe ngeyabo ukuthi sabaleka bona sabaleka lina bophukeni namhlanje seliyazi kakhula lazi mix mana lanti liyaziyo lithi lingabahlaziyi lehluleka yaphelela kuphi lathatha zonke MDCP lathatha zonke MDC alliances salithiya awu lithunywa ngubani thathanini izimali zika uBhedi Mpofu lezo livisele emuva lingabathengisi khathela nomaphathi ayikuphi waye lingavula wena amaphathi hambani livisele imali lezo lithenga ngazo liyathengwa mana lazi mix
lo alo alo studio 7 alo studio 7 njani nonke kuyazi bafethu into yasekhaya ibuhlungu ubuhlungu mpela ilizwe leliyana selingelezani maybe bathenga bafaka isignature labomnangagwa umnangagwa ufaka abantu abakhe yazi kubuhlungu kodwa into esiyicelayo guys sicelayo loba kuwukuthi sikhuluma singathuki ngoba ukuthuka kusobe kusise kandawo ngakutholakala kuphela indlela yokuthina abantu laba bengakhithwa kanjani ngoba sikhathele ngamakhehli ngoba lo mdala laye umgabe laye uze walala laye same thing futhi nanku futhi okunye athi eZimbabwe kuyaze kulunge mnyakana kutheni ubuhlungu
studio 7 studio 7 siphinde futhi njalo thina umathebelelenda abanikazi bendawo Mr. Mathebelelenda asiyifuni into lesishona phakathi asiyifuni ngapha emathebeleleni uma bengasikhomba nje indebele eliphetheyo khona ngale endaweni yemakaranga lakuphi kuphi abasitshele ukuthi nangu lo leplazi khona ngale lo lendlwe kanokusho lo lesikhundleni esiphezulu angasijwayele uChamisa asifuni lutho mpela khonapho naye nalozayo makuthi ngwezano bebila umuntu okubulawayo mela sisebenzele nje into eright azwe ngabantu bakobulawayo engumuntu okubulawayo ungathengwa ngedoti yakho lofuna ukuza ngayo uzaphuma ubila sibonge lapho studio 7 sibonge impela nje khonapho nawe nachabangu sicela ukwazi kahle ukuthi uvela kangwanga
studio 7 ngiyabingelela abalaleli labasakazi sibonge umsebenzi omkhulu isenzela wena abasakazi wethu ke ngiyokubaba lokuthiwa nguchabangu lo kuthi kambe into eyangisa kangaka ubaba lo ma usuka kwenye iparty usiya akumthetho kwenye iphathi uzobhala izincwadi baba uvele ubucabanga ukuthi kwenze njani kanti kunokuzijabulisa ngokubona abantu bezimbabwe behluphekile ngoba la uhluphekile njengomunye umuntu koko kwenza uzobhala incwadi yenye iphathi wena ungasike leyo phathi anti kutshengisa khona ukuthi vele kule mali esuyiphiwe okungakusiza ke baba ukuthi thathe imali leyo uyibisele kubanikazi laba bakupheleyo mali ukuze bedinge umuntu ozabenzela umsebenzi ngendlela abafuna ngakhona ngoba lokho elikwenza vele lidiliza ilizwe abantu bahluphekile abantwana bayatshiswa emazweni ngapha bayizigebengu abantwana nxatha kula misebenzi umntwana yabuye befike esitunga umsebenzi awuswele eqala ukubamba inkunzi ebanje etshiswe mhlawumbe le wakho somntwana khonapha egoli uyatshiswa khona la mhlawumbe sakho abanjeja wakarajwa mamtshaya waze wayichamele wena kodwa ulesibindi sokuthi uthengwe ukuthi bhala incwadi ukuthi khonakhona sokusosososo thina ayikho into esiyidingayo thina into esiyidingayo lutshintsho la itriplisi ma ingena khona lapho embusweni ithatha amandla esabe sikudinga thina ukuthi besivulele amathuba omsebenzi sisuke emazweni sibuyele emakhaya thina sesikhathele sizwiyele thina ngokubizwa amagwerekwere
qum kwathelela siyavuma sonke kodwa-ke kule nto engidanisayo ukuthi ma kuthiwa ipolitics yesezimbabwe zihamba ngale ndlela kuyadanisa kakhulu ngoba abantu babecabangela ukuthi yonke into izalunga manje ukuthi usiyathola thina singama-opposition sesidlephana i-ansa yokuthi umuntu lo ungaqalisa ukudlephana nomuntu sokuthi uyizana kade vele i-problem ingaphi ma kuwukuthi abantu bandawonye kade bahlukana ngaphi kodwa ma besithi bahambe indlela eyodwa sahlupheka politiki yakithi ayihlanganiphanga iyisithutha angazi ukuthi ngiyathi ngikhuluma ngelilanga athi mina into esilimazayo iyodwa eZimbabwe we don't have leaders silabantu abafuna ukuthi bona bebe greedy ubugwaba yibo obusilimazayo umuntu efune ukuthi hhayi kafuna ukukhokhelwa ufuna ukukhokhela kade uzakhokhela njani abanye abantu wena ungafuni ukukhokhelwa ufuna ukukhokhela both so-called leaders you are dangerous thank you very much
sempinduwile msakazi ngikhuluma ngiqondane lochabango nophugeni bona nxa bebonke uChamisa uyehluleka kungani bengafumi elabi iphathi ukuze ubonakale ukuthi uChamisa kalabantu uyafaka kuphela abantu kabofume elabi ibandla elizabalandela ngoba bona baseqiniseni achiyelele lawo owenza okungayisikho Sema plaza upuki. Wayihlekile yile be HMTC alliance mina umozo. Bangaphi namhlanje umozo? Bangaphi lamntu omjulu? Bavulala ibandla elalisekelwa ngabantu uChamisa wavume iTPC. Kabamchi yabonga umsakazi ukuthi nxa iwadele ingafundo enxa kungazwakala ukuthi kabafomela bibani. Sikele kuse MTC wayevele ubuhlupho wazangena ukuthi uPDP. Asukele thina lapho.
Linjani basakazi bethu abahle ngiyalibingelela ngiyalibingelela ku studio 7 lonke. Hayi mina ngithela mina ngiyemphawule lapha abazali ngiyemfaka kwami umbono ngilusizi ngabantu beZimbabwe ngilusizi ngabantu beMashonaland kakhulu le abavotela izano abantu beMashonaland izano bayivotele sibili nanku nje sebeqala futhi ukukhuluma ngendaba yezikole ukuthi abantwana baxotshe esikole kodwa yibo bona abantu bona laba futhi abajika bevotele izano abafuni tshintsho siyazibuza thina ukuthi kanti uzani yakhona into emnandi liyabayikholisayo kuyini umuntu obadubekisayo so ikhona mina nangakho aphuma mdala yekela kuyakwehlula lokho abantu badubeka abantwana baxotshe esikole uChamisa wayesitshene ngangena abantwana bafunda mahara sicela uphume ndoda
sibingelele amazimbabwe siyabazi ukuphuthu kini laba bedimbidi besetshenziswa labobani okuselethu nabazimbabwe siyayazi ilayini yethu ithi siminqa noba bengayenzani benzeni kodwa okuseleyo kuzabadina vele asidiki noba bengathengwa benze kanjani
kustudio 7 basakazi labalaleli abahle labi ngithi-ke phawule but ngithi hhayi azithathi imoto kuthiwa ngobani busaka bemba lo wasebhinga ngapha amthathele imoto aloye fazi hayi moto kazithathwe vele azithathwe mpela abona bezabona ukuthi izalo asodiwa kudlala ubayabalayo umnakakwa abathathele izimota vele anti vele bona baba begijimisa zona izimota bayeladaba nokusebenzela umphakathi bayeladaba lesimo sempilo yabantu besezimbabwe bebheka ukuthi bona kabadle namhlase liyabajikela.
Siyabonga ngembono yenu. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende wele Melika.
Kusukela ekuqaleni kwempi yocuku kwele Ukraine ele Russia laqopha ukubhidliza izakhiwo eziqakathekileyo lezokulima. Ukubhidliza kwelizwe lakwele Ukraine ikakhulukazi kwezomnotho kubi kakhulu, kutsho umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken. Kodwa sesibona imizamo encomekayo eyenziwa ngele Ukraine, hatshi eyokwakha nje kuphela osekubhidlikile, kodwa ukwakha okukhangele elakusasa. Ekugcineni injongo lapha ayisiyo eyokusinda nje kuphela okuvele kusenzakala, njalo lokuzenzakala kwelakusasa, kutsho umnumzana Blinken. Umahluko phakathi kokusinda nje kuphela lokuphumelela yiwo umehluko okhona kwelakusasa. Ibutho elibukhali elingadelisa inhliziyo yezitha linqobe, kodwa okumqoka ngumnotho oqinileyo, umnotho opha amathuba izizalwane zakwele Ukraine. Kodwa njalo ngiyakholwa ukuthi lumnotho ngoza kupha izizalwane zakwele Europe lomhlaba wonke jikelele okugoqela elemelika inhlala kahle. Nxa ngikhangela ele Ukraine ngibona into ezintathu, kutsho isiphathamandla esibona ngokuvuselelwa komnotho wakwele Ukraine umnumzana Penny Pritzka. Okwakuqala ele Ukraine lile mpawu zokuphumelela kwezenotho limanyane lamazwe ezwekazi le-Europe, lilabantu abafundileyo lezisebenzi ezilamakhono, umhlabathi ovundileyo, amatshe aligugu lendlela zokufinyelela imikambo yezwekazi Europe ezibalulekileyo. Kule mpawu zokuphumelela kutsho usiphathamandla Pritzka. Okwesibili, kule xesha lokuguqula umumo, usiko lokuzinikela ngobuzwe lokuvumelana kukho phose konke kumanyanisa uzulu wakwele Ukraine ngokuzinikela ukuthuthukisa leli lizwe kwelakusasa. Okwesithathu, isiphathamandla Pritzka ugcizelele ukuthi ukuvuselela umnotho wakwele Ukraine ayisikho uhambo olufitshane. kumele silungiselele elakusasa eliqhakazekileyo elilobungcitshi obuhlanzekileyo ngoba ele Ukraine likhangelele ukumanyana lemkambo yomhlaba. Lokho ngokwelakusasa kodwa sifuna ukuphumelela khona manje kuvuselelwe umnotho oza kuphaba kwele Ukraine ithemba lokubuyela ekhaya. Njengokutsho kukamongameli Joe Biden wakufaka sobala ukuthi simale le Ukraine njalo sizabaxhasa ekuvuseleleni umnotho wabo kubudlwangudlwangu obudalwe ngele Russia.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivisela impela sonto elithukela ngoChris Gandhi.